yebo yebo mthwaka komuhle simpapa omuhle yiku dibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunxa sixoxa lo mantata emlotshwa ongumxoxi wohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum. Mantate ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum.
Ibulawayo Leaders Reflect Forum ikhangelele ukuhlanganisa ama youth akobulawayo from i-business and entrepreneurship sector, civil society and charity work, i-politics, media and creative arts sector. Sikhangelele ukuthi nxa sihlangana njengama youth akobulawayo sikhulume ukuthi u-2019 ukenjani kithi, especially xa sikhangele ama-sectors esivela kiyo ukuthi if I'm in the business sector bekunjani ebhizinisini ngomnyaka ka-2019, ama-challenges abekhona, ama-opportunities abekhona, lalokho esifisa ukuthi ngabe kuhambe kwaba in a different way esicabange ukuthi thina it could have worked better. And also sikhangelele ukuthi thina njengama-young people avela kuma-sectors la achiyeneyo singasebenzisana njani.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqoqa lolu hlelo?
Njengoba nithile ekuqaliseni ukuthi ngingumntwana wakobulawayo, ngike ngaba nethuba to have worked outside Bulawayo. Ngasuka kobulawayo ngo-August 2018, ngisiyasebenzela eHarare, ngisiyafunda eHarare. Nxa ngikhangele iHarare lama-opportunities awapha the young people and what they are able to do, I realize ukuthi there is a huge gap. And igephena le igap yokuthi singayivala njengama-young people, there are things that we need to start demanding as the youth of Bulawayo ukuthi asifuni ukukhangelwa njengama-second class citizens we ama-opportunities kafiki kithi or ama-opportunities nayifika kithi abanama-conditions okuthi asingeke sikwanise ukuwafulfila as young people. Ngathi ngikhangela mina ngathi what is it that we can do as young people engayenza ukuthi sibe kwazi ama-opportunities akhona, but not just that, sibe kwazi ukuthi thina amandla ethu angaphi as ama-young people from different sectors, ama-weaknesses angaphi, masikwazi ukuthi amandla ethu avela ngaphi lokuthi ama-weaknesses ethu iwaphi. I believe ukuthi sizakwanisa ukuthi siphume nama-solutions angani they cover up for those weaknesses while strengthening ama-strength esiyabesi lawo already.
Tshela uzulu okuthile mayelana ngalolu hlelo.
Okay, so uhlelo lolu luyabe lise Kineko Movie House eBulawayo Center. Kungena nge-$5 kumbe i-R75. It's a cocktail event, so abantu bakhayelele ukuthi bazabuya begqokile for the evening. We're going to be really having an awesome photographer, so for the sithatha amapikitha inethiwekha labanye, we will have a few snacks khona ngale, it's covered ku-$5 yakho. But the main part of the forum is the discussion that we're going to have. Kuqakathekile ukuthi usitshele ukuthi uzabuya or at least ukuthi uzabuya labantu abangaki. So inumber eliyisebenzisayo nxa lifuna ukufona or ukusenda imessage lisitshele ukuthi liyabuya, it's 0783962842.
Hayi, sikuzwile mantate. Gqiba uhlelo ngokusipha amazwi akho okugcina.
My encouragement ivala ukuthi as young people let's take initiative nxa kusiba nenhlelo ezinje. Loba ungasozibe khona in our forum, we do our best ukuthi we record and document whatever discussions we're going to have and then we're going to share them online.
Mantate mlotshwa, thank you, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthwaka komuhle simpapa omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami, ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3bigmyke3 yona username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo Big Connection lapho siqhubekela phambili ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kodwa loko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngumike hobe. Mthwaka komuhle zimpapa omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.